Ngesikhathi kusungulwa umkhankaso wokuhlaba amajekiseni we-COVID-19, uhulumende weBotswana wathi kasuke akhethe umhlobo ezahlaba wonke umuntu. Kodwa kulabanye abeZimbabwe bathi bakhitshwe emzileni wokuhlaba endaweni ezitheneyo zeBotswana ngenxa yokuthi abala maphepha okuhlala kuleli lizwe ama-residence permit. Kodwa kulabanye abathi bahlatshwe ngelahlupho kudingakala kuphela inombolo zesithupha. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni yena oyenelise ukuthola ijekiseni uthi uqakathekile ukuthi uhulumende weBotswana acace ngesimo sabalabo abala maphepha okuhlala elizweni.
Mina mbona nto kule confusion bijana. I government anti encourage ukuthi abantu bayabhalise lapha. Ba register online ukubhalisela ku-DM vaccine. Uzathola ukuthi lapha nxa ubhalisa lapha. Anti kuyabe lokhu uhamba ama stages. Ubhalisa lapha lokhu scrolla ubhalisa ibizo lakho ukudlula kunjalo njalo. EVCCT, permit number. Permit number lapha nxa ungabhalanga permit number. Awukwanisi ukuthi ungaregister u-conference yaphambili. Mhlawumbe i-government kuyamele iqaqe khonapho.
Uthi kwezinye indawo abantu bayenelisa ukuhlatshwa ongabuzwa amaphepha, kukanti kwezinye indawo kulesidingo esinjalo.
Abantu nxa besiyahlaba ngale, abanye bayabuzwa amaphemithi, abanye bayahlaba nje. Ilokhu kuliqiniso, mina ngeke ngahlaba ngomvulo lapho. But akuzange kubuzwa into eziningi kimi. Bafike babhala nje passport, nje futhi akubhalwa ngepassport, nababhala i-ID number isepassport, not i-passport number. Ababuzanga okuningi. So kuyasuka kuhlupha ukuthi kanti kahle kahle vele into le ihamba njani, kufunekani.
Umphathi Ntambo obona wezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti noma engacacanga uthi wonke umuntu uzahlatshwa ijekiseni engoweBotswana kumbe engowaphandle. Isikhulumi sogatsha lwezempilakahle kweleBotswana kade singakaphenduli imibuzo yeStudio 7 edinga ukwazi ukuthi isimo salabo abala maphepha sinjani ekutholeni ijekiseni ye-COVID-19. Ngesikhathi abeZimbabwe kweleBotswana besithi akucaci ukuthi ufunakalani uze umuntu athole ijekiseni, abanye babo abahlala eSouth Africa abafana loMthokozi Sidube bathi abazange bebhekane lenkinga.
Mina sengayithola i-vaccine, akuzange kuthathe isikhathi ukuthi ngithole a-register njenganamhla. Kusasa kwakhona ngavukele ekuseni ngo-8, angizange ngihlale 15 minutes phakathi ngabe sengiyitholile. Njalo bakhona abanye ngibaziyo abayitholileyo nabo. Ngikhona ukuthi uma usebenzisa i-passport iyabe idingeka, yikho mhlawumbe okungavalela abanye abantu.
Umphathi Ntambo obona ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe udokotela Cedric Shaba ngesikhathi evakatshele kweleBotswana ngoNkwenkwezi wathi uhulumende weBotswana wathembisa ukuthi bonke abeZimbabwe bazathola ijekiseni. EleZimbabwe lalo lathembisa ukuthi lizahlaba zonke izizalwane zeBotswana ezihlala eZimbabwe. Kusenjalo amatitshala wonke aseBotswana kugoqela aweZimbabwe aphakathi kohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngaphambi kokuvula kwesikolo ngeviki ezayo. EleBotswana selibone inani labantu ababanjwa lomkhuhlane we-COVID-19 lisehla kancane, noma nje izimfa ezibangelwa umkhuhlane lo sezidlule inkulungwane ezimbili i-2171. Abadlula inkulungwane ezilikhulu amathumi amahlanu i-151,000 sebathola abele COVID-19 kusukela ekuqhamukeni komkhuhlane lo kwele Botswana. Ngingu Mkhondisi Dubo, indaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.